Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-4 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izikolo ziyala ukuyamukela imali yohlobo lwamaziki lanxa uhulumende esithi yonke imali imele isetshenziswe.
Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izigi kayikho ebantwini sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees.
Amalunga ebandla le-MRP adudula abukholo lwesipostoli abakhonza phansi kwezihlahla bekobulawayo. Umndeni wakokhumalo uthuma iqula ukuyakhulumisana lohulumende ukuthi ayamukele umnumzana Bulelani Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Kodwa ke umhlangano lokuqala baba lawo kwaba nesithembiso sompela ukuthi hayi kuzosheshe kulungiswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengoba izikolo zivulwa ngolwesibili iviki yonale ezayo, abanye abazali kwezinye izikolo zelizwe abakade befuna ukubhadala imali yama-school fees ngemali yohlobo lwamaziki babikwa betshelwe ukuthi bamele badinge amadola eMelika kumbe iRand leSouth Africa. Lokhu izikolo zikwenza lanxa uhulumende esithi imihlobo yemali yonke kumele yamukelwe. Unobhala wezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana e-X uthe ukwenziwa izikolo lezi kwephula umthetho. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Themba kuye moyo. Yena othi umanyano wenhlanganiso zamatitshala othiwa for days wavumelana ukuthi amatitshala engayi emsebenzini kusukela ngomvulo.
Indlela okwenziwa ngayo izig yiyo ezasetshenziswa ukubhadala ifees. Indaba sisithi izig sesikubonile abantu bebotshwa bebotshela ukungayamukeli izig. Sesiyibonile imithetho esifakiwe eqinisa kumbe ezayenza izig ikhanyile lesi sindi. Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izig kayikho ebantwini sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees. Izikolo ezinye ziyayamukela izigi. Esicabanga ukuthi lesi senzo sokuyala ukwamukela izigi yiso esesiyenze uDr. Mshabane, ugovernor we-Reserve Bank, aguqule isinqumo sakhe esenzile esokumisa ukusebenza kwe-RTGS le-bond ngo-30 Mabasa. Esesithi yena i-RTGS le-bond kayibuyele isebenze bazaze batsho bona ngoba bekhangelela ukuthi mhlawumbe i-RTGS le-bond le-ZIC kube yikho kuzasetshenziswa njalo kuzasetshenziswa inkani ukuthi kuyamukelwe izikolo ngendlela zonke. Esikubonayo thina njengababalisi njenge-ATUS kuzaletha uhlupho oluningi kakhulu ngoba indlela imali ziyabe sezizintathu. I-bond le-RTGS akulingani le-ZIC kuncane kula kuthi lona iziki lincane kule US dollar kuzasetshenziswa irate ngenxa sokubhadalwa ischool fees lezo luhlupho lwakuqala. Uhlupho lwesibili izisebenzi zikahulumende lokho eziholiswa iziki. Iziki leyi azikayibamba. Izikolo nxa zingayali ukuyamukela iziki, abantwana bezisebenzi zikahulumende kabasoze baye ezikolweni. Konke lokhu kudalwa yikuthi uhulumende nxa esenza izinqumo ngendaba zomnotho welizwe langemali kabuye ebantwini ezobuze ebantwini ukuthi bakhangeleleni bafunani. Uzenzela eyedwa osokusitshengisa ukuthi kulaba bantu esibakhethayo ukuthi babuye basipha ukucabanga ukuhlela kuyabehlula.
Lina njengababalisi kuyini elikukhangelele njengoba izikolo zivulwa, kukhona yini okuzenzakala ngendaba yeholo?
Izikolo zikhangelele ukuvula mhla ka 7 eNkwenkwezi. Thina ke njengeathuzi ngaphansi kwembumba yethu eFozewu ngeMay Day sise Harare eHatfield savumelana ukuba kulezi zinto ezintathu esizazenza. Uhulumende nxa engalungisanga iholo lethu kasibuyele emsebenzini. Uhulumende nxa engaholisi izisebenzi nge-US dollar umholo wabo wonke asibuyele emsebenzini. Uhulumende okunye simkhangelele khona ukuthi njengoba kuyindlala engaka iZimbabwe yonke, kamise ukudlalisa imali ngokuthengela ama-MP, ngokuthengela yoni executive, ngokuthengela abe-judiciary izimota ezezinga eliphezulu. Athathe imali leyana ayibhajetele ukuthengela abantwana ukudla ezikolo, bathole ukuthola ukudla ezikolo njengoba emakhaya kule ndlala. Kodwa kukhona vele izikolo kazivulwa nxa iholo ababalisi lingalungiswanga. Izikolo kazivulwa nxa uhulumende engafakanga isinqumo sokuba izisebenzi zakhe zonke seziholi US dollar. Moyo Themba kuye, athi spokesperson.
Siyabonga Themba kuye Moyo. Sisikhulumeli ke senhlanganiso yamatitshala ye-Amalgamated Rural Teachers Union obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa abikwa ikhankasa ngokuthula phambilini kokhetho lokudinga abazamela idale lephalamende kunye lenkokheli yezigaba mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Kula mabandla afika phose amachumi amahlanu azakuba incintisa kulolu khetho. Kambe kulomehluko na ngendlela ukukhankaswa ngayo kungeladlakela lokwethuselana njengalokho okujwayelekileyo eZimbabwe. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jayce Manampofu, sambuza imbuzo yonale.
Hayi, ngapha kuthule kakhulu. Abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha. Basenza ngokuthula, akula kudlwangudlwanga, akula kuxhukuzela, akula khona ukuthiwa noma umuntu egqoke i-t-shirt eliyibandla selicala, lingaba libandla elibusayo, lingaba licala libandla eliphikisa, ngoba abandla aphikisa lapha maningi. Uyagqoka umuntu noma i-t-shirt, kuthule kakhulu, kuthule kakhulu. Ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-TV lapha, besides that, hayi, kuthule kakhulu.
Akula ngisho leyo yedwa likelezi ukuthi utshayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho.
Hayi, hayi, ngabani lesi ma kungabe kusikhuthile, but hayi, so far so good. Kuthule sibili situation yangapha, hayi, kuthule. Abahlukumezana abantu balapha, kungaba nenkinga yesengaba khona, kodwa-ke hayi, angingahlangani nakho. Kuthule okwamanje.
Kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kubo bonke abantu, kumbe bakhona abanye abanga finyeleli kakhulu ngendaba zabo radio labo TV?
Ya, kusho ukuthi endaweni zemakhaya, ngoba kukhona amanye amakhaya angathi kuba le problem nale ama TV kabi khona, bakhala ama signal ngi-TV nama signal nama phone kwezindawo, ikakhulu indawo zeLimpopo khona apa bakhala khona le Eastern Cape. Ngaphandle kwalokho kodwa ke hayi, abantu bathola umbiko, amabandla ayakhampena kakhulu kakhulu kakhulu, amabandla ayakhampena, plus ama stations lapha ama TV lapha, sila ama stations phose ama TV shootisi ne yaba yi-5, 6, 7 khona ayakhava ama-political parties wonke ngokufanayo, wonke ngokufanayo. Alikho, ayikho istation ebonakala ngasuthi i-favor i-party ethile, njengoke sikubona ekhawuthi istation sithile sivele singesazala ukuthi ngese-party ethile. Lapha kukhululekile, and kulenye i-program abayenza ku-TV lapha yawukhampena leyo, amabandla wonke abakhona wonke kusemplatform yenziwa kwesinye istation lapha i-ENCA, abanye bayibiza ukuthi i-TV. Baba khona abantu ama-leaders amabandla labantu nama-supporters bahleli kahle, akuluywa nix bakhampena nje phambi kwabantu abantu wonke bekhona.
Siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma, lona lidlala ndima bani? Ubona ngani lilakho na ukuthi liphumelele, sibone kusiba lo mongameli ovele ebandleni lakhona?
hayi ukuthi ningaqinqoba kufika kuleyo level ukuthi ningakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne influence ekhona kakhulu ku parliament ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela izinto ezimi ngayo bazodla kakhulu ku ANC yikho lapho khona ngathi support yabo enkolizo vela khona maybe la kwamanye amabandla afana labo UDM ku EFF anginashutwa ngathola abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla ku ANC so kukhona kuzobanika amandla mangabe sokusiya kwindaweni zamacoalition kuma city council kuma local authorities nase parliament makulama bills ama
lo ke ngomnomzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Amalunga ebandla leMRP abikwa edudule abokholo lwesipostoli abakhonza bephansi kwezihlahla kobulawayo. Amalunga la abikwa exotshwe endaweni lezi abakhonza khona batshelwa ukuthi bengalokothi balugqobe ngoba bazawukhomba olotshwala. Ibandla leMRP lithi abantu laba benza ukuganga kulezi ndawo njalo bangcolisa njengoba kungela zambuzi.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Lamlela ndwandwe
Ukuze emaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni kanye lezifuyo zazo sezihamba imango emide engaba isibanga esingamakhilomitha angamachumi amabili ukuyadinga amanzi kulandela ukutsha kwamadamu aseduze ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Okunenga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Ezinye izakhamizi sezibopho babhema ukuyadinga amanzi. Kwezinye indawo izakhamizi zithona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lo dubo olukhulu lwamanzi lonyaka.
Emadamu lapha sokuroko sikhale ukukhokheli ngasi.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idama abalithembileyo selisitsha
asecitshile agcwele udaka nxa kungatholi ukuthi singancediseka nje ukuthi udaka lolwana lungaliyavu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispecial njengaleli jambe libambe indawo eziningi ungalibona selicitshile so utho ukuthi avele ngathi phose iwa-13 laba yiko la singafa ngitho lezi fiyo ziyaphela nyana
amadama amakhulu esabelweni sezansi emandebeleni ayiwo anathisa obulawayo abalisa umzingwane lowale apha Ncema kanele apha Insiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela loba nini ngaphandle kokusilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekudaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba sephelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi urhulumente kumele aphanga yakhe idamu lethuli manyange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulo mhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo emadongola lapho kulo mgodi wamatshayina welithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2
amagonethi lawa aya emandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kulamatshe abawathwalayo amatshe lana ahambe siwa emgwaqweni nxa kunemoto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalani njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone kuningi amatshe maningi okokuthi enye imoto iyabuya inganzela ukuthi ulelitshe tshaye litshe leliyana abantu bayaphela siyacela uncedo khaphana ukuthi izinto zabo bazenzeni oda kungahambi kusiwa amatshe.
Kulo kukhonona njalo ngodaba lokuqhathwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nkethe yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela bonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa nathi.
Umntwana ade behambisa ama-application kunesing. Ake ngaxoxa lomunye nje ofundisa kumphana. Ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza. But ithina sinikwa nje authority yokwenza ama-interview. Then si shortlist. Sesihambisa eHarare. Then iHarare yezashu. Later ke ukuthi laba yiba ba-traine eGwanda Hospital. Laba ba-traine eBrunaberg. Into yakhona ngana ngezwisisanga kwaye kungadecentralizwa kade ukuthi iGwanda ihlizi interviewele njengajeshi wamqabuko izi-interviewele ezithathele abantu ababo nanzela ukuthi nxeke kukhona okuyabe kufuna ukwenzaka ukuthi abantu abethu bagcine bencitshwa amathuba kulabanye okumele bangena.
Umnumzana Mike Ngati oyisakhamuzi kwa 13 yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu laloba inkomo abazithengisayo zisaqinile.
Iprize abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha, azikabisisimeni sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwena leyo iprize abafuna ukuthenga ngayo. Hayi, siyakwazi vele inkomo ingacala kumele ibe phansi, but azikafiki kuleyo price. Kambe nxa umuntu ezafuna ukuthenga inkomo ye-$100
kusenjalo imuli yakomoya edolobheni legwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka yokuzalwa engama-26 ocatshe busungu lwesibili kule viki ngemva kokubaleka esibhedlela esikhulu seGwanda. Umoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikhipha esiluhlaza esilomzila omhlophe esifubeni. Ombonayo ukhuthazwa ukutshaya ucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azise amapholisa aseduzane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula
gukama.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Thandiwe Moyo ka Ward 7 koBulawayo. Njalo okukomiti ebona ngezemali eFinance eCouncili yakoBulawayo sicubungula okwenzakala esigabeni sakhe.
Isizinda abantu abadela amapensioni azibaya hokha besiye town besiyahola imali engajeyilutho. Kona bewokhile umuntu awokhe aphindaphindile ayehola imali yakhe esulekele ukugada ukuthi afinyelele ukuthi afike emzini wakhe. Bese ngikhuluma ngobagogo labokhula emakhukhuba babhekene nengxaki kakhulu ukusela ukudla, ukusela imedication. Siyakwazi ukuthi abadala vele ngabantu abaphila ngamaphilisi, balamathukela, balama-BP behambe eklinika. Kutholakala ukuthi kulamaphilisi afunakalayo babhalele ukuthi abalethe ngamaphilisi bengenelisi ukuthi bewathole la maphilisi ngenxa yokuthi bengalayo leyo mali. Abadala bakhala kakhulu njengemakhokhobo ukuthi bakithi thina iklinika yethu ikhatshana isemdulikane iseduze emuntwini ophilileyo. Ekhale njalo ngendaba zamanzi ukuthi bakithi amanzi abuya ngemva kwesikhathi. Thina abantu abadala ukuthi sikwanise ukuthi sithwale amapheli emakhanda sisesibhoraneni, kumbeni ukuthi sikwanise ukuthi siye layini esibhoraneni. Xa ungalabazulu kuba nzima, kube lesizinda lapho khona vele ongafiki khona amanzi nje. Naxa amanzi ekhona kulezi ndawo ezigasileyo ukuthi amanzi kavele kawafiki, kube sesibatshelela ibhawuza ukuthi ibhawuza ebanika amanzi. Uthole ukuthi abantwana abancane lokhu ukuthi ababesebenjani ababese begijimele ukuyambena bethiwa izigoro nogokufuka kube nzima sibe kakhulu ukuthi bedinyelele ukuthi bethole amanzi.
Njengoba lani likufice kunje njengamakhansila, kuyini ozakwenza kumbe okuzayenziwa ngabanye bakho ukuthi abantu bathole usizo?
Ikakhulu endaweni yamazi ikhona imizamo ekhona khathesi kungamakhansila kungoBulawayo ukuthi kuye amanzi atholakale. Ngathi ngamafitshane kulama long term, ama short term, lama medium solutions. Bese sikhuluma ngehose yabogogo nabokhulu. Mina njengokhansila wemakhokhova into engayenza ngiyakhriyeyitha i-database yabogogo from 65 years kusiya phezulu kwenzela ukuthi ngiyekwazi ukuthi esigabeni sami labogogo abanjani. Bese ngikhulumisana labanye abafisa ukusincedisa, ikakhulu abantu abethu abaphetsheya izihloko zethu eziphetsheya labangani labanye vele ababehlala emakhokhova ukuthi ngizame ukuthi ngicelele ogogo uncedo ikakhulu ekudleni. Khathesi kunje kuyaqanda ogogo kuyephala la ngezinguzi. Ogogo ngathi njengabacelela ukudla lo owandonethela amafutha ampazi abantu abayishiti kodwa simanga lokhu sisacela lokusebenzisana phakathi lomkhathi u-HE weBulawayo South naye ubulile wathi iyacela ukuthi sibone ukuthi singabancedisa njani ogogo labokhulu phakathi kwesigaba. Namayuthi ikakhulu sinyaze ukuthi amayuthi nam ahlezi kawenzi lutho kule ndaba zamajaks ama-youth centers akhona. Ama-youth centers kumele avuselele abantwana bethole ama-skills, kube nama-skills training khonapho kuma-youth centers, kube ne-wife abantwana bethole ukuncediseka. Mina ngafoma imakhokhova development committee esibenza lo council ngakho ngaphansi kwa council kodwa siyaqobisana njalo le MP ukuthi naye athi we decide chipina esiyakho kulesikhishi khona
siyabona ukuthi abanye bazama ukuphila ngokuthengisa lokhu lalokhu ya kungaba lenhlanganiso lazo ezinye eziphathisa abahluphekayo liyakubona konke yini lokhu imizamo isenza impilo ibe ngcono
nabantu makhokho basembalazini nabo ntanga baphila ngokusijengise ungangena phakathi komuzi wemakhukho kuzathola ukuthi kuyathengiswa abanikile emkambo abanye ngabathengisa amabheli abanye abasezinsimbini abanye ngabathengisa nje amatamatisi amavegetables sela muntu ongathengisiwe isedodini le-red camp laphana kugcwele abantu amavendors athengisayo noma bethengiswa ngokho emthethweni but bayathengiswa nabazama ukuthi bephilise izimuli zabo ukuthi zesikole bekwazi ukubhadala amarenti i-DTA ikhona emakhokho iyafundisa amavenda imisebenzi yezandla kakhulu ukuthi kezenzile ama-products abo bekwanisa ukuthengisa kube nekhona i-world vision phakathi komuzi ethi ngenyanga ngenyanga iholise abantu imali ethi bethenge ukudla bekwazele ukubhadala imali
leyo bekuyingxoxo lo Councillor Thandiwe Moyo kaward 7 koBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo. Sihlaziya udaba lobukhosi bamaNdebele. Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga lami inhlonishwa.
Ye, ungasitshela ukuthi lumi njani udaba lokuthi inkosi iyethatha isihlalo sayo ekhaya eZimbabwe?
Kuxhunywana lohulumende inhlonishwa, kukhulunyiswana lohulumende impela sekwake kwayiwa kodwa kuyahandwa manje ihlandla lesibili. Kuyakhulunyiswana kakhulu.
Ngobani abahambayo? Likhona iqula elalithuma ukuthi liyekhuluma kumbe wena ungomunye wabo abakhulumisana lohulumende?
Hayi, akusemi mina ngoba ngihleli ngapha eGoli, kuhamba abadala ama-elders akwaKhumalo, siwabiza ngokuthi liqoqo, iqoqo lamantunga.
Kodwa lona iqoqo lithini? Kuyathembisa yini ukuthi singaba lenkosi umnyaka wonalo?
Isifiso yiso leso mhlonishwa, kodwa ke angithi uma negotiator kuya ngokuthi omunye uselula kangakanani isandla. Kodwa ke umhlanga lokuqala baba lawo kwaba nesithembu sompela ukuthi hayi kuzoshise kulungiswe.
Siyabona ukubana bakhona njalo ababili abazithi labo zinkosi zamaNdebele, umnumzana Raphael Khumalo lo mnumzana Zwidekalanga Khumalo. Lina lithini ngalolu daba?
Sithi abenze mhlonishwa, abantu abazibekileyo kabenze. Mina siyazi thina i-process iyakhetha bona, kodwa kumuntu ngekumalise ku-democracy kenze la isibone. Yiyo i-attitude yethu, ngoba asikwazi ukukhuluma kabo abantu, asikwazi ukubavimba, kodwa sithi thina labo abalenhlelo zababenze.
Siyazi ukuthi khona ngapho kwele South Africa liyaphathisa izizalwane zeZimbabwe. Ungasitshela ukuthi izinhlelo bani elizenzayo khona ngapho?
Lana mhlonishwa, kuvikilo leli elidluleyo nje kulabantu bakithi abatshelwe yimkhukhu edimisini, sesile ngubo e-ofisini zihamba sabanika, kanti la mabandla amanye athile basiqoqela impahla zokugqoka nezikole, basiqoqela sahambisa. Hayi lokho kuphela, leli hlalo mhlonishwa, ngoba sisebenza lapha eGoli indaba yamaphepha. I'm sure wake wezwa kuthiwa emangadini sasilungisa leyo nto ukuthi abantu bakithi basizakale babe lamaphepha ukuze bangahlukunyezwa, ngoba lapho nxa uhamba esitradeni uyabuza ukuthi iphepha lakho lingaphi. Uma ungelalo sokuthiba lezinto eziningi ezingaqedakaliyo, sudiziswa into enjalo nje, bayaboshwa abantu bakithi, bayadiphodwa So lolo hlelo sasiyenza lokuthi nje sibe lemvume yokuhlala eSouth Africa. Sasi kuyindlela ukuthi efe yakwaZulu sicela ebukhosi bakwaZulu ukuthi busicelele. Masinyazane sizabuyela futhi ukulandelela ukuthi sebehambe kangakanani nobathembisa bathi bazasikhulumela lo government wala ukuthi size nje sisebenze sibuyele emakhaya, sisebenze sibuyele emakhaya. So yizo lezi zinto esizenza mhlonishwa ngamasu challenge. NgesiNdebele ukuthi uhamba jibalamba ucutha phambili.
Akokugcina ungavalelisa abalaleli usitshela ukuthi kahle kahle kuyini okumele bakukhangelele njalo kuyini elingabaphathisa ngakho.
Mhlonishwa, into enkulu ukuthi nje lapha vele uhlelo ndolukhulu ukuqoqeka kwesizwe. Into esihlupha kakhulu okunye kuleli viki eliphele besinabafundisi sihleli phansi indlela abantwana bethu asebeziphatha ngayo uma bengaphandle kwelizwe. Basuka abadunga sebekude nabazali sebephila nje umathanda. Ngikhuluma ngabantwana othola ukuthi ubaba sethi kusethola intombi kwenye indawo sethiya abantwana lo nkosikazi abantwana basafundi. I-behavior nje le-violence amapolisa asibiza njalo nje ethi khangelani abantu bethu, khangelani abantu bethu. Khangelani bayangcolisa. Yilokhu sesiklina nje egoli ngoba sasoke sikhonjwa ngeminwe yonke into embikhonjwa thina. So sizama ukuthi siqoqe isizwe abantu bafundiseke ukuthi ukuzihlonipha kwenza ukuthi abantu bakuhloniphe. So yileyo nje into enkulu kabi ukuthi sibuyele nje ebuntwini bethu. Yilokhu siqoqe isizwe ngaleyo ndlela. Kanti kuphela kwalinyanga kulo mkhosi umcimbi kwendunene ufuya nemaphisa siyakhona.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu.
Ngiyabonga la mdlalisi.
Loge bekungumnumzana Boyman Khumalo, isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Lalelani elinye njalo ihlandla lohlelo lolu ngeviki ezayo.
Okwamanje ke siye kuhlelo abaculi bethu liviki. Silomculi osacathulayo ovela eTsholotsho uDJ Sintu nangu ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ufuna umalume ekhaya, ufuna umalume ekhaya, ufuna umalume ekhaya, uduma mama kujabule. Uduma mama kujabule.
Msakazi wami sanibona emsakazweni okhulumayo uHandbird Khuphe ngilokuzalwa ngibuya kule Zimbabwe endaweni yaseTsholotsho esigodini sasemphafeni. Usebhu wami kunguRobert Chuma, induna kungungqoya. Bengibonga kakhulu ithuba msakazi mina engilitholile.
Sinazoshaya ingoma Zimbabwe bayasasa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Into ngabe ifuna mhlawumbe uthi athole umsebenzi ka DJ Sintu kuzomela axhumane nami kule number lenethi 0791390738. Uyatholakala umsebenzi la kuma YouTube. Ngihlala ngise Gauteng endaweni yase Diepsloot.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Le nkulumo ngizoyibhekisa nje kusizwe sonke. Mina bengicela ukuthi sibambane singabantu abamnyama. Ngoba ngisho nasengomeni ngithi asibambaneni ma-Afrika. Ngithembisa ukuthi ngizokhipha i-album ngo-December.
Asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo.
DJ Sintu esigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangeleke ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Izikolo ziyavulwa ngolwesibili kodwa amatitshala athi kawasoze aye ezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.